sikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Ngali vuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 olwesithathu mhlaka 13 kwenkwezi 2020 uChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amalunga edalela eParliamente awebandla leMDC Alliance ayala ukulandela isinqumo sokuthi bengayi edaleleli okujabulisa ibandla leMDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe.
Bona yibo abasebenzisa imali ukukhohesa nezinto zokuphostela abantu abathengisi nabathrejenaayisinasikwenzilo incwadi yomhlangano.
Umongameli Emmerson Mnangagwa sekhethe obengunobhala ugatsha olubona ngezempilakahle udokotela Agnes Mahomva ukuthi abe nguye okhokhela imizamo yokulwisana lo mkhuhlane we-coronavirus elizweni.
Okuqakathekile singakutsho ukuthi siyathemba ukuthi nxa kuyukuthi yena uPresident Mnangagwa nasebenza labo bangabaqotho bamvumele ukuthi udokotela asebenzise ulwazi lwakhe, bangangeneli ikakhulu nge-politics bayekele asebenzele umsebenzi ngendlela eyiyo phose sibone ngathi kuzanceda.
Ingcwethi zempilakahle ezemelika ezokukomidi yakhethwa ngumongameli Donald Trump ukuthi zikhokhele uhlelo lokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus zimiswa phambi kwedale le-Senate. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Ibandla leMDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe lithi liyajabula kakhulu ukuthi amalunga edalelwe eParliamente amathathu awebandla leMDC Alliance aphatheke emisebenzini yaleli dale izolo, okutshengisa ukuthi ayalandela isinqumo somthethwandaba waphezulu owe-High Court. Amalunga ebandla leMDC Alliance elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa athethe isinqumo sokukhalala imisebenzi yaleli dale ngemva kokuba eleMDCT selixothe amanye amalunga alo kulandela isinqumo somthethwandaba sokuthi umnumzana Nelson Chamisa kangenanga ngokusemthethweni esikhundleni sokukhokhela leli bandla. Unobhala jikelele leMDC Alliance umnumzana Charlton Wende ulobe enkundleni yokuxhumana ebulenjini eTwitter ukuthi amalunga ebandla lakhe alikhulu lechumi i-110, ngakho-ke amathathu ingcosana kuphela njengoba iningi lilandela isinqumo sebandla. Kodwa isikhulumeli sikankosazana Khuphe umnumzana Khalipani Phugeni uthi inani leli liphezulu ngoba bekungumhlangano wekomidi yaleli dale athi iParliamente yonke esebenzileyo izolo. Utshele usithandekile emhlanga weStudio 7 ukuthi abangaphathekanga unkosikazi Ruth Labode lomnumzana Anele Ndebele kuphela, njalo iMDCT ikhangelele ukuthi bonke bayeza ngolwesibili mhla iParliamente ivulwa ngevikezayo.
Uzobona kahle iParliamente yavula next week Tuesday wonke amaParliamente enzikalo nesalo sePalamente ubheke khonapho bonke ukuzenzakala. Abaningi in that meeting balile bathe bona bakusekwenzi lokho okuyathamisa okuyekukunelalandela ukhoti sendo siyakubonela khona lokho ukuthi hhayi abantu be-MDCT nabantu abahlonise sabalandelise.
Lile siqiniseko bani sokuthi ngempela bazabe bekhona ngobuningi babo, njalo likhangelele abangaki?
Kuzebe kumele babe ngu-5, so abayi-3 bahambile basala bangu-2. So already khona lapho uyasibone ukuthi if ufuna ukutransfera ngapha kuma-percentage ukuthi 60% yambili and only 40% ilikho laye leyo 40% angahambanga, ngiyakwazi ukuthi basazenika izizathu ezibambekayo ukuthi waye bangahambanga but 50% ihambile. So ngifuna-ke ukuthi hhayi ukhululeke mphakathi, abantu beqembu lethu siyabazi thina abazukubehave ngendlela ukuthi baziphathe ngendlela ezoyela phansi ibandla abazibe ngoba.
Sizwile ibandla leMDC lisithi abanye bazahamba ngoba bethenjiswe izimali lokunye. Lithini ngalokho? Bazibuyele ngoba befuna yini? Njalo kuba khona kwabephalamendezi ngabe besithi ukuthi babuya kubandla leMDC.
Kulalokhu ngesilungu njalo abakubiza bethi a guilty person wants to beat or guilty love campaign. They are projecting. Bona yibo abasebenza into yemali ngokukhoheswa ngezindlela zokufostela abantu babathembise abathrede. Hayi, thina sikwenzi lokho. Thina siphakamisa incwadi yomhlangano. Ithi incwadi yomhlangano ithi kumele umuntu aziphathe kanje 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 kanje. Ongaziphathi ngaleyo ndlela siyadila naye. Asinandaba ukuthi ngubani ke. Hayi, asibheki ukuthi ngubani. Sifuna abantu baziphathe kahle ngokwendlela umhlangano obhekelelwe ukuthi uziphathe ngayo. So hayi, akula muntu ozophiwa imali kakhohlwe nje asinayo imali yokudlala. Kakho umuntu ozophiwa imali. Umuntu wonke ofuna ukuseva umphakathi weZimbabwe kumele azi ukuthi aseze kangani. Kodwa akukho umuntu uzinoyi-one ozophiwa imali. Umuntu ozoncunga isemsebenzini ilizwe lethu lidinga abantu abazinikelele abantu abazinikelele akunaso nje isikhathi sokudlala
singathola yini amabizo alabo abathathu abade bekhona ephalamende lababili abangasabuyanga kanye leli bakhangelele ukuthi bazabuya ngolwesibili
abangaphumelelanga ngomhlonishwa u-Anele Ngelele nomama uLavoti
ibaba ngaphumelela. Isizwe njalo lokuthi uMayor weVictoria Falls uCouncillor Somvelo Dlamini laye sebuyele esikhundleni. Belikhangelele ukuthi baningi yini abazabuyela ababekhutshini.
Uzokhumbula ukuthi ngemva kwejudgment uNobhala Jikelele ubaba uMonzola wathi wonke la ma-decisions ayenziwe nguSamisa ngokungesemthethweni uwadlulisela usuka lapho leyo ndawo. Zingabe zikhona inkinga eVictoria Falls ezibazobhekwa zilungiswe kodwa i-action eyenzakala manje yenzakala ukulungisa into ezirongo ezenziwe njengoba uChamisa wayengela mandla okwenza izinto ayizenza.
Lo ngumnumzana Khalipani Phugeni isikhulumeli somkhakheli webandla le-MDCT unkosazana Thokozani Khuphe ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Ngameli Emerson Mnangagwa sekhethe obe ngunobhala kugatsha olubona ngezempila kahle uDokotela Agnes Mawomva ukuthi abe nguye okhokhela imizamo yokulwisana legcikwane le-coronavirus elizweni. Embikweni awethule izolo ntambama amabhalane odalela abaphathi ntambo bakahulumende umnumzana Meshack Sibanda uthe uhulumende ukubone kufanele ukubana asungule isikhundla lesi ukuze kube lo muntu oqondane lokuqoqa inhlelo zokuqeda leli gcikwane. Wengeze wathi umuntu ozathatha isikhundla esithiwe ngudokotela Mahomva uzamenyezelwa kusikhatshana esilandelayo. Inyathelo likaMnangagwa leli liza ngesikhathi inani labantu abalegcikwane le-coronavirus elizweni selifike kumachumi amathathu lasikhombisa njalo likhanya likhuphuka. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomqondisi wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi.
Ngokunanzela ukuba ingozi kwalo umkhuhlane lendlela esikubona umemetheka ngayo eZimbabwe lakwamanye amazwe umhlaba wonke lakwana amazwe asizungezileyo sokufanele kube lo muntu sibili okufanele akukhangele lezi nhlelo engakhangelanga okunye ngoba besinanzela ubani sangiphemesekethal kwezindaba ezikhangele. So sibona ngathi uzaba lesikhathi esihle esokubana lo umkhuhlane azame ukuthi aphumele indlela zokwenqabela. Okuqakathekile singakutsho ukuthi siyathemba ukuthi nga kuyikuthi yena uPresident Mnangagwa nasebenza labo bangabaqotho bamvumele ukuthi uDokotela asebenze ulwazi lwakhe bangangeneli ikakhulu ngepolitics bayekele asebenzele umsebenzi ngendlela eyiyo phose sibona ngathi kuzancedisa ngoba kungani sisho njalo siyananzela kathesi ukuthi vele kulohlupho lokuqala ukuthi abantu abathestwa abalutshwana sinanzele futhi ukuthi le ndawo labo abantu abathestelwa khona esingabe ngama centers of testing awabonakali lokubhizi kutestwe eHarare. Sinanzela futhi le ndawo eziningi ilizwe lonke lakhona abakobulawayo othoni groove ekusileni okufanele kulungiselwe ezo ndawo zokuthi abantu nxa sebegula lo mkhuhlane ba kangele bekhona belasho bekhona lezi ndawo sibona ngathi azikaphelisisi zilokhu zilungisiswa so kuyatshengisa ukuthi sokufanele kuphuthunywe sithwala umuntu njengalowo sithemba lokuthi nxa ethe wanikwa ama resources ngokuqatha kuleyo wanikwa labantu ama resource persons abantu abalolwazi abantu abakhutheleyo sibona ngathi ngalomsebenzi kuzancediswa so ke sesikhangele ukuthi ke kufukusela lamhlanje uphethwa ke sibona umehluko sithemba lokuthi nxa udokotela engakusebenza ngaleyo ndlela afake umqoko abantu bezimbabwe ukuthi abavelele umkhuhlane lokuza sinceda njengelizwe
kumsukwana ezedluleyo sibone inani labantu abalomkhuhlane lo likhwela elizweni phose amalanga elandelelana lethini ngalolo daba
esikunanzela okokuqala ukuthi okwenzela umkhuhlane wamemetheka sibone ukuthi indlela abantu akade beziphatha ngayo bekungayisiyo ndlela enhle abantu bebengahloniphi lo kuthiwa yi-social distance ngesikhathi sikunanzele sibi kakhulu kungenxa yokuthi abantu bebehave ngaleyo ndlela uhlubo lesiba khona kakhulu beluyihlubo lwendlala ukuthi abantu bebegijima besiya emagrosa befisa ukubana bathenge ikakhulu impuphu uthola abantu benyathelana khonaphana kunzima abantu bezama ukuthi bathole impuphu yokudla ngokunjalo yikho sibona ngathi ngokunye ngabe kusikhozele kumemetha walo mkhuhlane okwesibili njengoba ngiyangathi ukuthi olunye uhlubo yokutesta sibona ngathi aseyafika esigabeni esiphezulu sokuthi abantu sibascreene sibateste ngendlela yakhona kuze kwenze ukuthi kwesinye isikhathi ubone lamadokotela lawo umongikazi abelapha bona abantu abagulayo befine belaphe umuntu bengananzeli ngoba ukuthi vele umkhuhlane ulawo so singananzelela kulama gaps amaningi afuna ukuvalwa ngokunjalo ke siyakukhola ukuthi kungaba le ndlela eziphakemeyo zokuthi wonke umuntu ogulayo ehambe esibhedlela kumbe eclinic ahle afika atestwe sibona ngathi kungancedisa ukuthi umkhuhlane unqatshelwe ungasabalali sibuye ukuthi sinazekona ukuxubana kwabantu le ndaweni ezithile uhulumende yenelisa ukubana alethe ukudla ebantwini kube le mpupho zamashopo ngabantu bangaminyani sibona futhi loku ngathi kungathi kusincedise ukubana lo mkhuhlane unqatshelwe
umnumzana Ambrose Bindi umqondisi wenhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association ubexoxa lontungamile Nkomo westudio 7 ekwabulawayo lebalaleli studio 7 sesakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi umahluli wedalele High Court umnumzana Basira Ikwenda usesole iziphathamandla zikahulumende ezilamacala emthethwandaba eziphenduka ziyecela ingwalo zokuhambisa zitshakala ngamazwe omhlaba. Ukwenda uthe lokhu kwenza amadali aswele isisindo. Iphephandaba leChronicle lithi umphathintambo wezabelo umnumzana July Moyo uthi umeya wedolobho leVictoria Falls umnumzana Somvelo Dlamini nguye olokhu engumeya njalo uzasuswa lukhetho lwegeneral elections kuphela. Iphephandaba leDaily News lithi odokotela sebekhuthaze uhulumende ukuthi abophe ziqine emzameni wokwenqabela igcikwane lecoronavirus ngokuhlola abantu abaningi njalo lokucwayisisa abayabe betholakale negcikwane leli ukuthi bake bahlangana labo bani. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele yona nge-WhatsApp.
Yomzani wasakazi bethu abahle, siyabonga ngezindaba elizinika zona namhlanje nomuhla. Mina ngithanda ukukhuluma ngendlala. Lapho esilobela kwathi 27 sidlala izaleli. Sikhathi sonke lesi abantu bade behola i-welfare bayizalukazi. Ngobe abantu abanye abangene bahole i-Red Cross. I-Red Cross ithi bahole ipolisa yahamba. Khathesi Soba vili plan, hato kwa wani wawe sewa Red Cross. Alawe u Red Cross, sewa puu. Ngele uuzi, kutipawa ukulo u Red Cross, kuzo ufigila alana mchani, loku kone yuni. Kwa sewe sifara, sewe sifara nga hindi. Sibambi ya nati. Nangu impila, ukanila ukwenye na wakuzi, ufili kuna ligole, kwe Amerika, tinagala ndavalati. Mpilo mpofu nungu na iwabe ya limpofu lafa watu anga huru mendi Ipilo wa makama utuwa na mendi dolas Instead of selling the world with those primary prices of 70 Asiwa zubuti senzi nja na mendi linga Yena mwa kukuni mendi ya ziki mendi Mwa mkabaza wini Waisi tangati Ekonandi No business ni mendi Kutuwe ilo tuzunga zeli Zali sili Kumaji mwa kwa zeli wa shawali Mwamiwa kala kuti kutu wa kweza na wati Ngilani wa kweza Kweza ufaindra Hei nyago Ina ika malani mwuna wama message Mchalesi lovena Ndawini kosi
Salbonani balaleli be studio 7 nabasakaza abathandekayo lo khulumayo ngugiskison ndoku foka ndlovu laphana eplumtree ndawoni yako gambo ngaphansi kwenduna ugambo ngikhothama kunduna kwinduna laphana ubaba okhayisa bese ngikhothama naso nakusho isilo sikamthwakazi laphana ubulelani kalobhengula kakhumalo ngithi indaba ezitha bayethe izwenye lakho lisuka kungulu kudela lize livinjwa uzambezi basakazi bengicela ukuthi lisikhulumele lo minister obhekane nezezimra ukuthi kathi uzama ukwenzani yini into ayizamayo ngoba seze upresident lapha nekhuluma ukuthi during lockdown amagrocery azavunyelwa ukuthi engene ngoba uhulumeni uyakwazi vele ukuthi amagrocery athi 75% yabahlali balapha eZimbabwe igrocery bayithola emazweni angomakhelwane ngoba iBotswana ngoba iSouth Africa manje siyezwa lapha abafowethu labo esiwaphathisa igrocery ukuthi bathi khona ijuti bafuna o 70,000 imali vele abangaze bayibambe lasephokethini okuyikuthi bazamani ukwenzani ngoba le nto yenziwa nguhulumeni kufana lokuthi ungubaba womuzi uhluleke kuwondla abantwabakho umntana wakho mayesephume ezule ezula ebuya mhlawumbe ele chicken or ele nkukhu ubuze usithi mntanami ukuze ichicken yakho ingene lapho uyidla emzini wami ngifuna ungiyabele undihlephulele imilezi emibili yenkukhu lesifuba which is not for fair uyabona ngoba thina lata sikufisi ukuthi sesithenga amagrocery ngaphandle kwezwe kodwa yena uhulumeni akazame phela ukuthi agcwalise ezitolo kube lokudla kungagcwala ezitolo kube lokudla vele angeke sizihluphe ngokuthi sibe siloka sisiya sithenga igrocery emazweni kanti vele nguhulumeni onjani nalo hlala esihlukumeza abahlali ngapha ngamaphoyisa achaya omama ukuthi waye besiyathenga ukudla lathi masithenga igrocery lapha emazweni angaphandle ubuye usifuna imali ezinengi kakhulu kanti nguhulumeni onjani nalo mina futhi enye into engifisayo ukuthi nje amaqembu aphikisa akake yeke ukuphikisana wodwa eke bambane eke sikhiphelele uhulumeni lo sihluphekile ngaye ngiyabonga ngokuhlala zethembisi
bonani basakazi baka studio 7 mina John Siyamfondo ngilaphela ukuzena emabali la udubo esilalo ngolwamanzi lokudla kasila kudla njalo siku lockdown nje singena manzi akula ngedo lwamanzi ukuthi sithola amanzi ukuthi sigeze izandla lezo kuthiwa kugeze izandla ngesikhathi ngesikhathi izibholane sezifile eziningi azibiza abalungisayo ukuthi sizuze ithuba ukuthi silungisele lezi zibholane akula indlala isiphethe imisebenzi ayisekho laba ababesiqatshile kabasasiniki leyo mali ababesinika yona kuthiwa no job no pay so kunzima kithi sikulockdown sizabulawa yindlala
yini njani basakazi bakithi abahle bakastudio 7 nabalaleli bakithi abahle sabingelela mpela kakhulu ngithande into yomasiva lokhuluma angiyezwa mpela abantu bakithi siyakubona laphana into eyenzakala kumakhuphi lochamisa laphana abantu bakithi bakhuluma mpela ngamathimbo mpela sabezwa ukuthi hayi into akhona abaphathekile kahle kodwa kuzixwayisa abantu bakithi abazama ukubheka kahle khona phansi Number 2 lapana kwetunangakwa asikhuzele abantu bakhe labantu abathatha abagqoke isigqoko lezi esiziza ngokuthi ngama-uniform wathi sebe ngamaphoyisa qethe zame nje bethu abantu bakubo lapho bakhuze bayahlumezela abantu bakithi bamthwakazi le nto leyo yenzakalayo asiyithandi le sibazwile njalo abantu abasempumalanga lapha sibazwile lapha sebekhuluma labo emoyeni bethi abantu kabachawe kambone ukuthi umuntu olengqondo phele menezo 5 engathi abantu abangomama kabachayo lo wasemgondo omuhle lo ukuthi nje kuhlukahlukana nje mangabe umuntu unembeza uyabakhona kodwa mangabe aso umuntu ulisho wena mhlawumbe umnembeza ngeke kube khona so into leyo ke ngcolise mhlawumbe kulabo okuzathi mhlawumbe make iza ngizwakale kubi kodwa ke ngiqonde nje ukuthi abantu unembeza bebe benembeza ngeke kuthiwa umuntu ngalandlela bethi Chegarapo ezwakala omunye ekhuluma futhi khona lana emthakazweni edha amaxolisa achaya abantu lamasotsha phela ma umuntu ephelele endlini ngeke uhlale endlini kungelampuphu okuqala kumele uphume uyodinga impuphu uze ngempuphu abantwana bethekele bendle okuqala naloo government wabo ubusa ilizwe nje ilizwe lizekuze kuphele nempuphu nje elizweni qeda lapho jike kuhlukunyezwa abantu bezokhuluma umathanda leya nto asithandi naleya asithandi impela ngithandeni lowo masiza ngokuhlala ngisekhrista ngiyabonga balaleli nabasakazi bakastudio 7 basakazi abasho ngithi hhayi inkosi ayisigcineni bandla siphephe kuwe lo corona esesibona sesivusela futhi enye amanqebe egugurawunda ngalokho sesibona kwenzakala ezabelweni zakithi ngiyabonga
livuka njani basakazi bakustudio 7 lo sulu wenke nje wezimbabwe okhona pha ekhaya abangaphana nje kwelizwe bonke hhayi mina ngikhuluma lapha ngisevictoria falls ekhaya ngidabuka inkabazelo yagwelo kosifu bunina ngilobuhluku lokuphatheka ngendlela omama laba aphethwe ngayo amaphoyisa obulawayo e-Country Park omama lawo mampofu labo ngidinga umthetho ungasebenza ngendlela amaloya lawo silikayo ebambele indaba lokho kunasele kukhuluma ngenkethabo echabi ebantu abangomama ebabambele kusemini amapholisa sibili njalo ehamba lomunye umpholisa ongomama njalo owayegcina ehamba ebazwela olo mama ithink these ladies bazamkhipha ukuthi nangu mama owayegcina esezwele ebakuthi khona waye libachase libabophile ephinde badobhela le nyamaza ebanika i-paper bag yakhe which means wasekubuhlungu kuye liyabona le nto isibisela bhek ugrawundi okwenziwa i-50 brigade mina I witnessed to this and owangisevayo ukuba ngangisenelisa ukukhuluma isishona bangibuzi khona uvela ngaphi ekhaya olkubuza ngathi navela komazwika lucky enough my father was working for the railways indawo engangahlala kuyo ngafunda kiyo kwangceda khonokho okutshengisela kuthi nami lo nxa ipolisi futhi senze njalo yena uma ligcina abantu esizweni semandebeleni futhi loko under the same government and then superintendent masimba must be dealt with ngoba kumele ayi-investigate kumele abantu bayiphika laba kulandela kwathi foshwa bahambile ejele foshwa babonakala bahambile le nto iyaculula umthwakazi vele lokho bengezelela umlilo ukuthi le ndaba lakayigcina njalo besicela bakuthi sithumezele ama-phone number awe-lawyers for human rights kuze basincedakale ngazisendabeni ezinje kunceda izihlobo zethu esilali sincedakale ngiyabonga
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abaphila ngokuthengisa umzimba kwele Botswana baphiwe uncedo lokudla kulandela imbiko ethi iningi labo beselilamba kakhulu kulandela ukuvalwa kwelizwe phezu kwegcikwane le-coronavirus. Omama laba iningi kungabokuza bamele inhlanganiso ethiwa sisonke. Linhlanganiso ithi yona iphathise omama laba ngoba bengatholi uncedo oluphiwa izizalwane zakwele Botswana nguhulumende. amabutho asekela amaxuku amabili akwele Libya amela uhulumende ababili abalelo lizwe abachiyeneyo baqhubeke belwisana okwesabekayo esigodlweni iLibya izolo. Okwamanje ke sikhangele ezivela ngapha kwele Melika. Ingcwethi zempilakahle ezikukomidi eyakhethwa ngumongameli Donald Trump ukukhokhela inhlelo zokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus bezimiswe phambi kwedale le-Senate izolo. Ingcwethi lezi ezikhokhelwa ngudokotela Anthony Fauci zethule ubufakazi bazo zingekho edale kodwa kusetshenziswa inhlelo zakulezi nsuku ezebulenjini zazise ilizwe leMelika ukuthi ikusasa ibuvilibana ngenxa yegcikwane le-coronavirus. Lezi ngcwethi zithi igcikwane leli alitshengisi ukwekethisa kumemetheka njengalokhu okucatshangelwa ngabanye njalo nxa kungathathwa ngamanyathelo alukhuni lizaqhamuka okwesibili leli gcikwane kungabangela ukubhubha kwabantu abaningi kakhulu.
Thank you.
elandelayo ke ingoma ye Jembe Monks ethi yona nje limana sigciba ke uhlelo lwethu lwanamhlanje. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ukuthi sikhangele inhloko zendaba. Amalunga edalela ePhalamende awebandla leMDC Alliance elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa ayala ukulandela isinqumo sokuthi bengayi edaleleli okujabulise ibandla leMDCT elikhokhelwa nguNkosazana Thokozani Khuphe. Umongameli Emerson Mnangagwa usikhethe obengunobhala kugatsha olubona ngezempilakahle uDokotela